Ana, ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 2 Nhlolanja 2024 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, obe ngumkhokheli we-TCC osanda kutshiya lesi sikhundla umnumzana Nelson Chamisa uthakazelele iminyaka yakhe yokuzalwa engamathumi amane lasithupha 46 namuhla ethembisa uZulu ukuthi uzaphenduka kwezombusazwe. UZulu ezigabeni eziyisithupha uyavota kusasa ukhetho lwama-by-elections olokudinga abameli bedalela ephalamende abatsha kulandela ukuxotshiswa kwalabo ababekhona be-TCC ngumnumzana Sengezo Chabango. Inhlanganiso yomanyano wamazwe asezansi ye-Afrika e-SADC iqhube umhlangano wokuhlaziya udubo lwekholera oluhlasele amazwe agoqela iMozambique, Tanzania, Zambia leZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ome ngumkhokheli we-TCC osanda kutshiya lesi sikhundla ngemva kokukhalala ibandla lakhe umnumzana Nelson Chamisa uthakazelele iminyaka yakhe yokuzalwa engamathumi amane lasithupha 46 namuhla ethembisa uZulu ukuthi uzaphenduka kwezombusazwe aqhubeke ngomzabalazo wokukhipha iZANU-PF embusweni ukuze athuthukise impilo kaZulu. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Ekhuluma lendatheli izindaba ze-Studio 7 ehofisini yakhe eHarare, uChamisa uthe ukuchiya kwakhe isikhundla sokukhokhela i-CCC kumnikeze ithuba lokuthi acabangisise ngekusasa lakhe njalo alungiselele ukuphindela kwezombusazwe eselomhlahlandlela ocacileyo okumele awulandele ukuze akhiphe uhulumende we-ZANU-PF.
It's coming, and I can tell you that we are fully aware of the anxiety, but you know, you also need to understand that at times it's not necessarily about Nelson Chamisa the person. It's about the people. You know, people make the mistake of thinking that I do things as an individual. No, they are forces.
UChamisa yena okhalele ibandla lakhe waphuma kulo ngeviki edluleyo esithi selingenwe izimpehlane zeZANU-PF uthe abantu kumele bambekezelele esithi isikhathi sokuthi athathe umbuso kumongameli Emmerson Mnangagwa leZANU-PF sesisondele. Uthe yena uthembele kuNkulunkulu hathi lokho akutshelwa ngabantu ebuza iStudio 7 ukuthi uzakwazisa nini abantu ngalokho azakwenza loba ukusungula ibandla elitsha. UChamisa kathandanga ukuphumela egcekeni.
You know, I will take you back to the Bible. Whenever God is about to bless a nation, to bless a people, they are forced to separate from certain of their, you know, comfort zones.
Abahlaziya ezombusazwe bathi kuza kuba nzima ukuba uChamisa asungile ibandla elingcono kulele CCC ngoba ukhanya engubaba ohlala ebaleka etshiya abantwana bodwa. Kungangena inyoka ngekhaya, nanku wabalekela iMDC Alliance ezesiyabumba iCCC yona aseyikhalele njalo ngemva kokuyihluthunelwa ngumnumzana Sengezo Chabangu. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Thedi Ncube osebenza lenhlanganiso ye Leaders for Africa Network.
Inkulumo kaMnu Chamisa nje kayisethusi, yinkulumo endala kaqala ukuyikhuluma ngomnyaka esuka kuMDCT wakhuluma inkulumo yonaleyi, esuka kuMDCA wakhuluma inkulumo yonaleyi, sesuka kathesi kuCCC ukhuluma yonaleyi inkulumo, uza lapha khona uzasuka futhi uzakhuluma inkulumo yonaleyi.
Amazwi kaNcube asekelwe ngumnumzana Bekezela Gumbo wenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute.
Indaba yakhe ukukhala ukuthi ezipayizi kahulumende ziyangena, ayikumelanga ukuthi asiyikhayelanga ukuyizwa ikhulunywa ngu-leader kwelizwe ngoba ilizwe li-operator njalo. Ilizwe eliphilayo kumele ukuthi even isikolo kungabi lesikolo esinga-infiltratwanga esingangenwa izipayi ngoba ngumsebenzi wabo.
Kodwa omunye njalo ocubungula ezombusazwe umnumzana Herbert Jamuka owebandla le-People's Unity Party uthi uChamisa usethole izifundo eziningi selokho eqale ezombusazwe, ngakho uthi ulakho ukwenza ngcono engabumba ibandla elisha.
Unesipho sekukhokhela isipho sekukhokhela ilizwe leZimbabwe ukuba upresident or umongameli. Ngoba uChamisa since 2018 ewina iparlamente nepresidential.
Kulekho ungakhunga lokuthi uChamisa uzasungula ibandla elisha elizaba lombala oluhlaza okwesibhakabhaka ukulandela ukuconjwa kwamahhofisi e-CCC ngalombala ngabasekeli bakhe koBulawayo. Kodwa yena walile ukukhuluma ngokuthi uzasebenzisa lombala yini engabumba ibandla elisha lanxa nje ebegqoke iyembe lombala lo ekhuluma lentatheli izindaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
UZulu ezigabeni eziyisithupha uyavota kusasa kukhetho lwama-by-elections olokudinga abameli bedale lephalamende abatsha kulandela ukuxotshiswa kwabo ababekwalaba ababekhona be-CCC ngumnumzana Sengezo Chabango. Umthethwandaba we-High Court walile namuhla ukuvumela amanye amalunga e-CCC edlula amathumi amabili ukuthi ancintise kulolu khetho. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba.
Ukhetho lwakusasa luza kwenziwa ezigabeni ezibalisa iPhelandaba Chabalala, iMkhoba North, iChegudu West, iZwimba East, iSeke laseGoromonzi South. Ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi isilungele ukuqhuba lolu khetho lapho ibandla leZANU-PF elikhangelelwe ukunqoba, ngoba amalunga ebandla le-CCC ebelisekelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, yena osephume kuleli bandla, eyalisiwe ukuncintisa yimithethwandaba ngemva kokuvinjwa ngumnumzana Sengezo Chabangu, yena ongunobhala jikelele we-CCC. Lokhu kutsho ukuthi abazancintisa kusasa ngabecele le-CCC elisekela uChabangu, abezanu-PF kanye lamalunga azimeleyo. Iningi lithi kusobala ukuthi ibandla leZANU-PF lizanqoba kusasa, okuzadala ukuthi lithole izihlalo ezenelayo ephalamende ezilipha amandla okuguqula imithetho kanye lesisekelo sombuso welizwe santando, i-2/3 majority. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Maluba Mhlaba usola amabandla aphikisayo ngokulwisana wona wodwa ikakhulu ele-CCC.
The state of the opposition parties now is in Zimbabwe ingenye indlela imamvemve okungadala ukuthi izano igcine ithola i-2/3 majority.
Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Efincube laye uthi ukhathazekile ngezombusazwe elizweni, njalo uthi ngabe umthetho okuxotshisa amalunga ephalamende uyaguqulwa.
Icakathekileyo ukuthi kulungiswe indaba lezi zama-recalls lapho konke kube yinto ezakwenza ukuthi kube lula ukuthi abantu beZimbabwe bavumelane ukuthi indlela yokusebenza kuyiwa phambili yiphi.
Kodwa kulabanye abakhanya beledlabuzane lokuyavota kusasa abafana lesakhamuzi sePhelandaba Chabalala umnumzana Moses Moyo.
Hayi, mina ngihambile sibili ngihamba ngachecka ilizwe lami u-voters roll, hayi likhona kuhle sibili. Amalungiselelo okuyavota, hayi selungiselele kuhle, sizahamba kusasa siyevota.
Isikhulumeli secele le-CCC elisekela uChabangu umnumzana Alfred Dzirutwe uthe sebelungise lele ukuyavotela amalunga abo kusasa.
Sesilungiselele njalo ngathi izolo abantu bebematasatasa beyenza ama-rallies.
Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira laye uthi sebelungele ukuya kukhetho lwama-by-elections ukuze babe lamalunga amaningi ephalamende njalo bathole i-2/3 majority.
As ZANU-PF, we are looking forward to tomorrow's elections. We are expecting nothing but a resounding victory.
Kunje uZulu wakoBulawayo uthi udanile kakhulu ngokudabuka phakathi kwebandla le-CCC ngemva kokuxotshiswa kwamalunga aleli bandla ephalamende lakumakhansili nguChabangu, okwenze umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa wagcina ekhalala ephuma kuleli bandla esithi selingenwe zimpehlane. Ukwaliswa kwamalunga e-CCC ebikhokhelwa nguChamisa eHigh Court ukuthi ancintise namuhla yinto esolwe kakhulu ngabanengi. Igqwetha lesisisi umnumzana Ngqobani Sithole uchasisa kabanzi ngalesi sinqumo.
UAmos Tshibala labanye bakhe amabizo abo asekhitshiwe kubalot. Ngakho ke amhlophe kulaba ababekhona, njengoba wonke umuntu ekhona kubalot yabe expect ukuthi kusetshenzwe.
Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe asemhlubini nangezansi yezwekazi le-Afrika yeSADC iqhube umhlangano enkundleni zokuxhumana ezebulenjini wokuhlaziya udubo lomkhuhlane wesihudo secholera osubhahile emazweni agoqela iMozambique, Tanzania, Zambia leZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa ongene lomhlangano uthi kuqakathekile ukuthi amazwe aweSADC asebenzele ndawonye ekulwiseni lomkhuhlane.
While we take note of existing response initiatives and efforts,
laloba kulenhlelo eseziqhutshiwe, sikubona kuqakathekile ukuthi sithuthukise ukusebenzela ndawonye phakathi kwamazwe ethu, ikakhulu ngalesi sikhathi sikhangelane lobunzima bokuguquka komumo womkhathi, ukuswelakala kwamanzi, ukuthwalwa kwengcekeza kanye lokuhlanzeka.
The need for integrating broad aspects of climate change, resilience, water, sanitation and hygiene, as well as disaster risk reduction.
Welekelele ukuthi iZimbabwe isiqinisa umsebenzi wokumelana lalomkhuhlane ukuze uphele elizweni okhokhelwa yikomiti elenkokheli yengatsha zikahulumende ezitshiyeneyo.
In the case of Zimbabwe, we developed a mount sectoral cholera elimination roadmap.
EZimbabwe sathatha amanyathelo abalulekileyo aveza ukuthi sizalwisana njani le-cholera. Amanyathelo la agoqela inhlangothi ezitshiyeneyo njalo alenhlelo zokuthuthukisa ukutholakala kwamanzi lokulahlwa kwengcekeza.
Roadmap includes a detailed plan to water and reticulation systems and increase sanitation coverage.
Umgcini sihlalo wecommittee edalela eParliament obona ngezempila kahle umnumzana Daniel Molokeli uthe baza akhuthaza uhulumende ukuthi alandele izinqumo ezithethwe yilomhlangano.
Sina njengama parliamentarians ukuthi opho izinqumo abaphumelazo bangaphonkuzenza kuma summit kodwa baqhubele phambili amazwe nabo bazilandele. So kungumlando wethu ukuthi njengathi ngapha edaleni leParliament leZimbabwe siqinise ukuthini uhulumente uzalandela izinqumo lezi, wenza ukuthi icholera ingabulali abantu eZimbabwe abaningi, ngoba yimkhuhlane okwanisa ukubulala abantu abaningi njengeCOVID.
Ukansila kaward 9 ngobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho uthe kule ndingeko yokuthi uhulumende afake eceleni imali yokulwisana lomkhuhlane lo kulandela isinqumo seSADC esokuthi kwengezwe imali zempilakahle emazweni akulomhlubulo.
Imali yinto eqakathekileyo ende ukuthi abantu bezethola impilakahle besizwa, kungaba kusezibhedlela, kungaba yikuthenga ke sithi ngama-disinfectants, isepa ini ezivikela ke ukuthi umkhuhlane lo ungamametheki. Oro labo ke ababe sebehlaselwe ngumkhuhlane lo bekwaniseke ukuthi bethole ke esithi healthcare medication.
Umhlangano lo ongenwe ngamazwe alitshumi lanhlanu agoqela eSouth Africa, Angola, Zambia, Namibia, Botswana lamanye uphumele izinqumo ezimbalwa ezigoqela ukukhuthaza ukusebenzela ndawonye kwamazwe la, ukuthuthukiswa kwenhlelo zokuhlaba amajekiseni okuzivikela ama-vaccinations, ukumisa ukumemetheka kwe-cholera ngokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo lezinye inhlelo. Inhlanganiso ezithi i-World Health Organization, Africa Center for Disease Control and Prevention, United Nations Children's Fund, UNICEF, le World Food Program, WFP, lazo zingene lomhlangano. Uhlangothi lwezempilakahle izolo lubike ukuthi umkhuhlane lo ucatshangelwa ukuthi usubulele abantu abangamakhulu amane lamachumi ayisichiyagalolunye 492 kusukisela ngesikhathi uqhamuka nyakenye.
Yayi esingathi ibasketi lesabrithi li-bread basket lesi-Africa, kusitsho ukuthi khona ukulima kwethu i-production yethu yayiphansi owakusenelisa.
Ibhanga elikhulu lamazwe omhlaba ele World Bank lithi iZimbabwe ngelinye lamazwe alichumi alokudla kulentengo ephezulu kakhulu emhlabeni jikelele. Amanye ala mazwe agoqela eLangetina, Egypt, Vietnam, Palestine, Malawi, Lebanon, Burundi, leTurkey. Lumbiko uza ngesikhathi uhulumende weZimbabwe azise izolo ukuthi usewuyisele umthelo we-import duty phezu kwempahla lokudla okuthengwa phandle kwelizwe. Ingcwethi kwezenoto zithi lokhu kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yezinto lezi. Sixoxe lenye yalezi ngcwethi uMnumzana Rejoice Ngwenya ngodaba lolu.
IZimbabwe yayiyi-esingathi ibhaskithi lesabrigi le-bread basket lesi-Africa. Kusitsho ukuthi khona ukulima kwethu, i-production yethu yayiphansi owakusenelisa ukuthi sithengise udla kwethu ngaphandle kwelizwe, sizuze imali yangaphandle kwelizwe, sibe ne-access lapha eZimbabwe. So okwakhathesi njengoba imali yethu, amadola yethu eZimbabwe esengasaqinanga, kutsho ukuthi sisebenzisa imali yangaphandle ukuthenga izimpahla, i-equipment yokusebenzisa ukulungisa ukulima ukudla kwethu. Yothwa ethwa khona ngesikhiwa import push inflation, ukwenza kwenza ukuthi ukudla kwethu kudule, singenelisi ukulima ukudla kule ntengo ephansi.
Inxa sikhangela amazwe wonke la, singathi kule common denominator yini? Kukhona okukodwa okwenza ukudla kudule kakhulu kulawa mazwe yini okufana naye emazweni wonke la?
Ungazinandelele ama-policy imithetho yakhona, uzabona ukuthi amazwe wonke la akhulunywayo kule mithetho eminingi eqondane lokudla, ama-regulations. So ngesikhiwa sithi khona is the most regulated economy in the world. Imithetho yakhona yenza ukuthi i-large scale investment eqondane lokudla ibe phansi, ngoba abantu abafaka imali ku-agricultural production bayesaba imithetho yakhona. Imzikeliso engakunika wona mfowethu ukuthi abalaleli bayazi ukuthi i-GNP yethu letha khona iyethenga okudla. Ekuthengeni kwakhona bazatshela abantu abalimayo ukuthi imumbu wenu kufanele liwuthengise kithi njenge-GNP ye-$200 nye-ton. Kodwa bona bekwazi ukuthi umumbu uyathengwa e-Zambia nge-$150 i-landing price. Yabona ukuthi imithetho, i-regulation yenza ukuthi ukudla kudule.
Akusiphe umzekeliso wentengo yezinto ezimbili ezintathu ezidulayo lokuthi lokho kulomthelela bani empilweni kaZulu?
Ngizakunika umzekeliso weZambia ukuthi iZambia i-petrol kumbe amafutha abawathengayo, ngoba amafutha yiwo andise ukukhweza ama-cost e-production. Ungazibona ukuthi thina i-petrol yethu ngidizi lethu sithenga nge-$1.65 or $1.50. Kodwa ama-Zambians abathenga i-fuel ethi edlula kuma-border yethu iyalichiphile ngani. Kutho ukuthi into yonke ehambelana ne-food production, i-transport, ama-cost akhona, ngizabona ukuthi impuphu yethu lapha eZambia nxa ikhona kuthiwa ikhona i-$10 i-$4.50 ngaphi yabe i-$7. Ungazikhangele futhi lo gate irrigation eyomumbu ekuthelela ingqoloyi, ama-gate yethu esiwabhadalayo thina ayabe ephezulu. Kutho ukuthi isinkwa sethu esisithengisa thina nge-$1.20 ye-loaf eZimbabwe, e-South Africa sebe siyi-50 cedis 80 cents, eZambia sebe siyi-90 cents kumbe i-dollar.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungule ezenotho njalo ngwenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions. Uwexoxa lo Ntungameli Nkomo owe-Studio 7.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ikaNhlolanja. Olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba, ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukuba nalanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-7:30 ntambama, ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-9:30 ntambama lango-11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze Studio 7 eye Voice of America.
IZimbabwe leBotswana zilungiselela umhlangano wesine wokuhlaziya indaba ezimqoka zokudlelana phakathi kwamazwe omabili o-Binational Commission ozaqhutshelwa kweleBotswana ngeviki ezayo, lapho okukhangelelwe ukuphathwa kodaba lokusetshenziswa kwezithupha ukuchapha umngcele kulokusebenzisa ama-passport. Intatshala izindaba e-Studio 7 umqondisi eDube osipha lolu daba eseGaborone kweleBotswana.
Ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leBotswana buyabuqina lokhu kwangenayo embusweni uMongameli Mokgweetsi Masisi esihlalweni ngomnyaka ka-2019. Kwakungela kuzwana ikakhulu phakathi kwenkokheli yasembusweni ngaphambili kukaMasisi loMongameli Emmerson Mnangagwa kusese lwabomnumzana Robert Mugabe lo-Ian Khama. Kodwa khathesi uMasisi loMnangagwa bakhanya sibe ngamathe lolimi ubudlelwano busiya buqina. Umhlangano weBinational Commission ozathatha iviki lonke edolobheni leMount kweleBotswana ngeviki ezayo utshengisa ukuqina kobudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Ngaphambi komhlangano lo, uMnangagwa uthumele inhloli yakhe usiphathamandla kuofisi ebona ngendaba zikamongameli uDokotela Simbarashe Mumbengegwi uzahlangana loMasisi. UMasisi utshele uMbengegwi ukuthi eleBotswana lisuke lilahlele eZimbabwe njalo lizaqhubeka lwelo kwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa amanye amalunga kahulumende kaMnangagwa ngamazwe angentshonalanga. Ocubungula ezomnotho umzana Andreas Sibanda uthi uqathekile ukuthi amazwe omabili akhulume kakhulu ngendlela angathuthukisa ezamabhizimusi lokungena kalula kwempahla phakathi kwamazwe lawa.
Singakhangela kathesi i-Africa yonke jikelele ikhuluma nge-Africa Free Continental Trade. Manje thina singomakhelwane sakhiseni. Nxa sisehluleka ukuthi sithengiselane osikwanise ukuthengisa kungela okusihluphayo phakathi kwamabizwe amabili.
Inhlanganiso encedisa ukuthuthukisa ezamabhizinisi ezimtrade izakhokhela iqula lamankampani azabukisa kumpikiso ozagijima nxele kulomhlangano weBinational Commission. Omunye onxuswe kulomhlangano njalo emela iZimbabwe Community kweleBotswana umzana Sifas Chuma uthi kumele kukhulunywe ngendaba yokufaka umngcele odwa phakathi kwamazwe omabili oyi-one stop border.
Kwenza kube ne-smooth traveling of impahla labantu and all these things. I think kuyadingakala lokho.
Uchuma uthi uqathele ukuthi kukhangelwe emuva babone ukuthi sokuhanjwa isibanga esingakanani lokhu kwabanjwa iBinational Commission yokuqala eminyakeni emine edluleyo. Kodwa abacumula ezombusazwe abafana lomnzana efidlela Ncube bathi ubudlelwano phakathi kukaMnangagwa loMasisi kumele buqale ukuletha inzuzo ebantwini mahlayana.
Abantu beZimbabwe bekhangelela ukuthi ubudlelwane lobo ngalesi sikhathi bube sebuthele izithelo ezinkulu.
Uncube njalo uthi kumele kukhulunyiswane kukhuzwane uma kukhona ongahambi kuhle kwelinye ilizwe okufana lokwephulwa kwelungelo loluntu. Ocubungula ezombusazwe kweleBotswana ezimele umnumzana Mulimi Isaac laye uthi uqakathekile ukuthi imizamo yabomongameli ilethe inzuzo kuZulu jikelele.
We appreciate the close bilateral relations.
Siyabonga okwenziwa ngumongameli kodwa akube lezithelo kuZulu njalo kulodaba lokusebenzisa izithupha ukuchapha umngcele. Lolu daba lukhangelelwe ngabaningi.
Imizamo yokuthi uqalwe masinya ukusetshenziswa izithupha ukuchapha imngcele yachana le migoqo onyakenye ngesikhathi idale lephalamende kweleBotswana liphikisa umbono wabomongameli bobabili besithi kungadala ukugcwala kwabeZimbabwe kwelelo lizwe. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Ichi waza Friday my darling waza
Buhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu lomdumo wehip hop elizibiza ngokuthi Proudly Ndebele Children. Leliqembu licula likwele South Africa. Nangu umkhokheli walo uBheki Uthando Siwela exoxa loNtungameli Nkomo we Studio 7.
Oh yeah. Bakula befihla laba bantu. Oh yeah.
KJ.
Bakula befihla laba bantu.
Mina
Salibonani balaleli emsakazweni iStudio 7. Lo obingelelayo ngubhekuthando Siwela, ijaha le-PNC, proudly Ndebele Children maseliphelele, okuliqembu elisungulwe ngamajaha amabili, uJustice Ndebele, odabuka kosigola esigabeni saseNtshamati, lobhekuthando Siwela, odabuka enkayi esigabeni sakumkhubo wonkone ngaphansi kwenduna uSikhobokho. Iqembu leli siliqale ngomnyaka ka-2021, ngoSeptemba, lapho esiqale khona ngokurekhoda ingoma eyodwa ebilesihloko esithi Ona Lerona. Sazoqhubeka ngo-2022 sarekhoda ingoma ezimbili ebikhona ethi Amagwala leyinye ethi Dear Mama. 2023 sirekhodile njalo futhi ezimbili ebisithi Bagula Befihla leyinye ebisithi Uyisiba.
Bengihamba emnyameni ngingaboni ukukhanya.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Abalesifiso sokuthola ingoma zethu ziyatholakala kuwo wonke ama-digital platforms afana nabo YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, ngithi ukubala nje wona lawa amalutshwana agoqela bo-Amazon. Enkundleni zokuxhumana siyatholakala ku-Facebook naku-Instagram nakubo TikTok nge-Proudly Ndebele Children PNC. Inombolo esizisebenzisa kuWhatsApp ngezasezim zithi zona +26371465413. Then ezocingo ma ufuna ukufona zithi zona +27789500308. Ezinye zakhona zithi zona +27601393483.
Abalandeli ubachiyela waphamaso.
Kulaba abanelisayo ukuthi bahambe bayobheka ingoma zethu kuma-digital platforms, bafike ba-streame, ba-downloade lapho kuvuma khona. Siyathembisa futhi njalo kulonyaka ka-2024 ukuthi khona imisebenzi elandelayo. Sizaqala ngo-music video wengoma esikhiphe ngonyaka ka-2023 ngo-December ethi Uyisibane. Sesizolandela futhi njalo nge-EP elilesihloko esithi Impi Yomndeni, okuyilo esisebenza kulo njengamanje lizophuma phakathi kwalonyaka ka-2024.
Thina sihambile amagwala, thina sihambile amagwala, phela sihambile amagwala, thina sihambile amagwala. Noma kunzima qinisela, kunjalo kunzima bekezela, ngoba sihambile amagwala, thina sihambile amagwala. Qinisela wemntanami ungasabi, echalmana ikinzimbi engagobi. Ina ina mtanam, mama wangitshela wathi masebusa uyakhulu mnyama. Noma kunzima empilweni kasi ngicela ungalahlithe, bathi umqanso udala umehle, njalo ubumnandi buvele emthulukweni. Vela wena ubekezele, sekuseduze empumelelweni, sekusele kanqane nje, vela ugugukhuleke.
Lo ube ngu Bhekuthando Siwela okhokhela iqembu le-PNC ekuxoxa lo Ntungamili Nkomo owe-Studio 7. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk olulandelayo lapho esiqhubekela phambili sikhangela udaba lwe-CCC kanye lokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa kusasa. Singakehlukani izihlobo, sikhangele ebezikhokhela. Umnumzana Nelson Chamisa namhlanje ube thakazelela iminyaka engu-46 ezelwe, ethembisa ukuthi uzaphenduka kwezombusazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.